So we see card send about VOA in Debele.
Lingali vuka njani izilukandaba olamukela emsakazweni we studio 7 ngolesibili mhlazi ku 7 Mpandula 2021 ngu Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje izanuse zomkhathi zithi izulu likhona lonyaka njalo abalimi kumele baqale ukulungiselela kusalesikhathi.
Khanya lonyaka abalimi kasilungiselele nini ngoba kukhanya izulu lakhona liyathembisa.
Umsekeli wesikhulumeli sebandla le-MDC Alliance umnumzana Felix Magalela Mafasvanda uthi ibandla lemthwakazi Republic Party akumelanga libe likhuluma ngamanye amabandla njalo selisenza ingani lisebenza lebandla leZANU-PF.
Umqondisi le-MRP siyabacebisa ukuthi njalo bengaphambanisi amakhumalo lawo afuna ukuba lenkosi, hayi izinduna inkosi, bengaphongungenela njengempukani.
Kodwa umkhokheli webandla lemthwakazi Republic Party umnumzana Mqondisi Moyo uthi ibandla leMDC Alliance yilo elisebenza lexuku leZANU-PF elithiwa G40.
Ngoba ngelinye ilanga engaqhubeke ikho efuna ngikhulume, ngizazisa abantu ukuthi yena uMagalela Mafa uvele ungubani njalo uvela ngapha elizweni leZimbabwe. So ke akangandihlokozi ukuthi ngize ngikhulume.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Izanuse zomkhathi zithi izulu likhona lonyaka njalo abalimi kumele baqale ukulungiselela kusalesikhathi. Zithi njalo izulu lalonyaka alisoze libe liningi kakhulu njengelanyakenye lanxa liza kuba lisenele. Sixoxele ngcwethi ecubungela ezokulima umnumzana Mandla Nkomo.
Hayi kukhanya sebehlolisisile ngemtshina yabo bathola ukuthi nxa bethi bayaxwayisa basazisa ukuthi lonyaka umkhathi hayi uzaba ngconywana, izulu lakhona lizaba ngilokho esingathi normal and sebephinde babalisa njalo ukuthi bakhangele lokuthi lingaqala nini, yisiphi isikhathi lapho kungani kuzokoma mbijana njalo njalo. So engingakutsho ukuthi hayi kukhanya lonyaka abalimi kasilungiselele nini ngoba kukhanya izulu lakhona liyathembisa.
Ngawaphi amacebo ongawacebisa abalimi ikakhulu abafuyayo inyamazana?
Yeah, Chris, kubafuyi abafana lami sisiya esikhathini esiqakatheke kakhulu kulaba abafuye imbuzi. Ngendaba yokuthi izulu belinengi kakhulu ngomnyaka ophelileyo, imbuzi zethu eziningi zilandelwe esingathi later than normal, so kathesi imbuzi eziningi ziyawawisa amazinyane. Kuqakathekileke ukuthi ngoba ziwawisa ngesikhathi kusomile ukuthi sinanzelele ukuthi onina bayehlisa na ndamazinyane ethu athola uchago okweneleyo lokuthi onina baphilile, ngoba imbuzi eziningi ezizala ngalesi sikhathi esebusika ikakhulu nxa zingatholanga kuhlukudla ziyagcina zisehlile ukuthi zikhulisa amazinyane ngoba kasisuthi. So ngithi ngiyabaxwayisa abalimi ukuthi benanzelele kakhulu ikakhulu lezi izifuyo ezimithiyo. Enkomeni inkomo eziningi zivame ukulandelwa khonapho ngo-December January, so lakhona ke sesikhangelela ukuthi kusiya kuyona linyanga sesikiyo September, eziningi sezizaqala ukuwisa amathole size siyefika ngo-December. Lakho ke kasinanzelele inkomo ezimithiyo, sinanzelele i-body condition ukuthi zigcwele ziyasutha, ngoba inkomo engaphilanga kumbe esichaywe indlala iba lenkingi eziningi xa izama ukuyisithole kumbe njalo ukulikhulisa. So ezifuyweni kasinanzelele nini kakhulu ukuthi sigcina kakhulu lezi nkomo ezimithiyo kumbe imbuzi zethu ezimithiyo.
Lo ngumnumzana Mandla Nkomo, ingcwethi ecubungela ezokulima, ubekhuluma ecingweni leStudio 7 eseNairobi kwele Kenya. Umsekeli wesikhulumeli sebandla le-MDC Alliance umnumzana Felix Magalela Mafasibanda uthi ibandla lemthwakazi Republic Party akumelanga libe likhuluma ngamanye amabandla njalo selisenza ingani lisebenza lebandla lezanu PF. Lokhu kulandela ingxoxo esiyenze ngomvulo lomgcini sihlalo webandla lemthwakazi esigabeni seMathebeleland North umnumzana Thembisani Mfulongathi Mpofu owathi ibandla labo selithola usekelo olukhulu kakhulu esigabeni seMathebeleland. Kesizwe umlayezo esiwuthunyelwe ngumnumzana Magalela Mafasibanda.
Uma befuna umzabalazo we self determination bangawuzuza ngendlela ezimbili kuphela zwi. Eyokuqala ikuthi abantu babe le referendum bavume ukuthi imthwakazi Republic le Zimbabwe Republic zehlukane. Uma besebenceba bedlepha abantu bonke kungafika lesi sikhathi kababoni ukuthi yibula ukuhlukuluza abanye abantu kungani izano. Abasakhonkothi abasalishwa ngezano sebephezu kwenye iparty layo ehlutshwa izano i-MDC Alliance. Sithi ngabe ngabakwethu ngabe abathula bangabambi inhlwa ngekhanda. Okwesibili uma befuna i-self-determination le-separate state kunzima mahlabezulu bafanele ukuthi ngabe balezikhali balamabhesi babe lembhobho baba lamasotsha kuliwe isikhathi eside esithi long term. Manje thina beZimbabwe sibona ngani lokho singake sakukwanisa i-negotiations zinhle. Kodwa ke khathesi bangavele batusele izanu omqondisi wopresident bayahamba bayahlala ezimbalwini. Khonapha nje kakwazakali ukuthi ungaphi kodwa nguye ofuna ukuthi abantu babe lomvukela omkhulu kangaka. Bengabamba abanye ama-political parties abazenzele into yabo lathi asoze vele sikhulume labo ngoba sikhole ukuthi umuntu wonke ulelungelo lokukhuluma lokwenza lokucabanga kwakhe. Kodwa bangathi besezinto zabo sebesincweba sebesigolomba asithandi lokho. Thina isitha sethu political esingathi political adversary yizanu PF. Laba abantu abathunywa izanu PF njengabomonzi ora labo umqombi iqondisi ngama side show basichedela isikhati le energy lengqondo zethu. Asithandi ukukhuluma ngamanye ama opposition ngoba sesisazi ukuthi bafunzwa izanu PF uhamba bediliza lapho ababona khona ukuthi izanu ayilabantu. Umqondisi le MRP siyabacebisa ukuthi njalo bengaphambanisi amakhumalo lawo afuna kuba leni nkosi hayi izinduna inkosi bengaphongungenela njengempukani indaba zabanye abantu. Sonke sinje singamandebele ngoba umzilikazi wahlanganisa isizwe sabenhla sabezansi labakamambo. Izibongo zabo umqondisi moyo ngabakamambo sebekhohliwe bona ukuthi bavelaphi. AmaNdebele kuthi ukuthi abantu bonke abakhonza kumzilikazi ngesikhiwa sithi those who incorporated traditionally food, dress and even art. The language. Yikho ke laba abasebehlukanisa abantu bakamzilikazi athi inkosi ayikuthandanga lokho.
Umnumzana Felix Magalela Mafasibanda umsekeli wesikhulumeli sebandla le-MDC Alliance ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 ekobulawayo. Njengoba iStudio 7 ingasekeli hlangothi siphe umkhokheli webandla lemthwakazi Republic Party umnumzana Mqondisi Moyo ithuba lokuphendula wasithumela umlayezo kamakhale khukhwini olandelayo.
Okokuqala angimzwisisi ukuthi thina njenge-MRP sihlukulumeze ngani MDC Alliance. Ma ngisakhumbula kube le nkulumo ephume futhi ku-Voice of America ikhutshwa yi-MDC isithi yona yona akusoqinisa ukuthi MRP ile support enkulu endaweni zabonkayi. So ke angazi ukuthi njengoba kuyiyo i-MDC eqala ukukhuluma nge-MRP ukuthi MRP ingatshela abantu amangithile support yona ingalayo. Nxa ukuphendula kwa chairman wetu eMathebeleni North inkulumo ekade ikhulunywe yiMDC engasakhumbula ukuthi officially abade ikhulumile mbani ukuyikuthi yikho lokhu magalela mafa engumuntu omdala kangaka abanye bethe simhloniphayo akuchoyo ukuthi sihlokoza ibandla leMDC Alliance njalo sesifana lezanu PF aphinde futhi ajike athi thina le njenge MRP le MDC kaMonzora sithunywe yizanu PF kambe kayisiyo yini osesithethisa ngoba okokuqala iMRP ayikaze isebenzele MDC kumbibe kuMDC engicabanga ukuthi abasetshenziswa izanu PF yibo kanye iMDC Alliance yabochamisa layo nale iMDC kaMonzora akhuluma ngayo ngoba okokuqala sizakhumbula ukuthi sithe siya kuma elections ka 2018 uRobert Mugabe waphuma esithi usekela iMDC Alliance ekhokhelwa nguChamisa njalo kwaphuma lapho lasezindabeni ukuthi uRobert Mugabe lalabo kwakuthiwa ngabe G40 bancedisile iMDC kaChamisa ngemali yokuthi becampaign ukuze bakhuphe iZANU PF ngoba okokuqala iZANU PF thina njengemthwakazi Republic Party silwa labo sibanga lendaba ye 1979 Shona Grand Plan abayibhala bekhuluma ukuthi bazobusa njani amaNdebele bawahlukumeze kanjani abawathathele umnotho wabo layo yonke into eyenzakalayo kwelakithi langaphambili kokuthi basibulala ngegugu round nxa sikhangela ke ibandla le MDC Alliance lonalela umagalela mafa alikhulumelayo libhalile layo i-code triple X eyokuthi bajabula ukuthi sebethathe over iMathebele land njalo bakwanisa ukufaka ama council officials awesishoneni lama MPs konke lokhu sikubonile kumphumela okhetho lika 2018 lapho uNelson Chamisa yena lo umagalela mafa khuluma engaphansi kwakhe osifakele khona amashona councillors angu 17 kobulawayo wasifakela lo deputy mayor olishona ongukambarami okuyinto engakazi yenzakale kumbali yakobulawayo konke lokhu kuyasitshengisa ukuthi iMDC Alliance leZANU PF azihlukananga ngoba zombili zilande ukuzodiliza umthwakazi zilande ukuzoyenza thina njengabantu bakomthwakazi ama second class citizens ezweni labo khokho bethu angikafuni ukukhuluma ngepersonality kaamagalela mafa njengoba nje eseqala ukukhuluma ngami lokuthi ngumzukulu kamambo angikafuni ngoba ngelinye ilanga engaqhubeke ikho efuna ngikhulume ngizazisa abantu ukuthi yena umagalela mafa uvele ungubani njalo uvela ngapi elizweni leZimbabwe so ke akangandihlokozi ukuthi ngize ngikhulume ngento epersonal ngoba sekukhuluma ngami kupersonal njalo thina akusomfihlo ukuthi singaba kamambo singamalozi kathi yena ucabanga ukuthi thina siyimhlobo bani
lo ke ngumnumzana Mqondisi Moyo umkhokheli webandla lemthwakazi Republic Party. Ugatsha lwezempilakahle lubika ukuba kulabantu abalijumi lanye 11 ababulewe ngumkhuhlane we-COVID-19 izolo. Lolu gatsha luthi kulabantu abalikhulu lamajumi amabili lanye 121 ababanjwe igciwane le-coronavirus. Kubikwa kulabantu abedlula inkulungwane ezilijumi lasithupha 16,407 abahlatshwe ijekiseni yakuqala ye-COVID-19 izolo. Kuthi abazinkulungwane ezilijumi lanye 11,367 bahlatshwa ijekiseni yesibili.
Yebo 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 mthwakazi omuhle siyalinxusa kuhlelo lwabatsha olwe D-Connection esilethulela maviki wonke ngolwesibili ngo-8 PM. Namhla kuhlelo sikhangela udaba lokuguqulwa kwesiqondiso se-COVID-19 lockdown kanye lokuvulwa kwesikolo eZimbabwe ngesikhathi leli gcikwane lisidla ubhedu lisiphendula ukuba imikhakha etshiyeneyo nganxanye kuloduba lokusilela kwezimoto ezithwala uzulu ukuya emsebenzini. Silukandaba lingakhuthwa lohlelo lilami uMichael ngo-8 mtambama.
Okwamanje esikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba leNews Day lilodaba lokuthi umsekeli kamongameli welizwe umnumzana Constantino Chiwenga wethusela odokotela abamele balobe amaphepha okupha ithuba oyinkosikazi wakhe uMary ukuthi angayi emthethwandaba ngoba uyagula. Ngokunjalo uMary uhambe emthethwandaba ebotshelwe idrip enqoleni yokumphathisa ukuthi enelise ukuhamba. iphephandaba lobulembu beinternet elenews hawks libika ukuba indodakazi kamsekeli kamgcini sihlalo webandla le-MTC Alliance umnumzana Job Sikhala oleminyaka elithumi lasithoba minwembili 18 ubutshiwe izolo wayavalelwa esitokisini ngoba engagqokanga kuhle imaski. Iphephandaba le-Newsday lilodaba lokuthi abantu abangamakhulu amathathu 307 abesigaba seMatabeleland South abahlatshwa amajekiseni womabili awe-COVID-19 bazithole sebegula umkhuhlane we-COVID-19 kungakhathalekile lokuhlatshwa kabili. Okwamanje sengilitshiya ezandleni zenu lina balaleli bethu umbiko lisithumele nge-WhatsApp.
Salibonani balaleli be-Studio 7 labasakazi lonke. Likhuluma loNdebele emsuza lapha endaweni yasenyama yendlovu. Umbono wami kedlulise lokhu. Ngiyabezwa amajaha bayakhuluma basemazweni ahlukene oBotswana Goli kakhulu abantu abaseGoli. Ngibezwa lokho bengunguna ibaba lembono eminingi ku-Studio 7 ku-WhatsApp. Angazi, kababuye bezorejistra abantu bavote, bengavota sincedisana ukukhiphizana ngoba nxa besithi izanuka ikhitshwe belokhu bekhuluma kuWhatsApp kambe bebona ngani izaphuma kuphela ngeke iziphume. Kodwa bengabuya bezorejista ngamalanga ngezikhathi zokuvota abantshontshi abakwanisileyo bebuye sizovota nini sizabona iphuma. Kodwa ngokukhuluma ngemlomo kangeke yafa yaphuma, ngeke sayikhipha. Okwesibili, sixakunukene kakhulu siphambene abanye bakujamisa abanye bakumqondisi abanye bakubani, so ungananzela khonoko konke kwenza ukuthi kwehlule. Kanti ke ngabantu bengabamba nabe ndawonye bebe yithime yodwa ngabithi ichamise benguchamisa uchamise ngaba nguchamisa bese bebuya bezovota futhi bona bebuye ngobuningi babo njalo kwaba kwenza ukusinikeza imilayezo yabo.
Zalibonana ehlelwe Studio 7 siyaphila siyabonga siyazidlalela indaba zenu siyawezwa amabandla e-MDC ayakhuluma lokhu lalokhu. Hayi khona kunzima shem ukuthi ungananzelela okwenza abantu behlale bekhuluma bekuthi i-MDC kamonzora support ihambisana le ZANU-PF. Ungananzelela i-court yabasupporta kakhulu, i-court yabasupporta kakhulu vele njengoba siyazi ukuthi i-court vele ihamba le ruling party yeZimbabwe. So ungananzelela hayi ophuke bazathi abakwazi bazathi indaba uDubeko Sibanda kayazi ukuthi yaqala kuphi. Thina siyazi ukuthi uTsvangirai wakwazi ukuthi umakhuphe uzoba ngumthengisi yikho wagcina ekhethe uChamisa ukuthi kaphathe isikhundla. I-constitution yebo siyazi ukuthi yayisithi akuphathe nomakhuphe kodwa uTsvangirai wakubona ukuthi akayenzi kahle umakhuphe. So hayi baba Khuphukeni, hayi dlanini madoda, kodwa naliyazi ukuthi alingenanga ngokufuna kwabantu. I-2 something million yatholwa nguChamisa amavoti, hayi yayingasiyo yena madoda. Nalingayishata ngelokhuzeni ngekhodi, but yayingasiyo yena. Next elections futhi siyinika uLokhuzana, siyinika uChamisa, siyinika uMonzolo, ngaphandle lize limvale yena uChamisa nje ukuthi angene kuma-election.
Studio 7 sanibonani njani nabalaleli bayo. Umama ukhulumile ukuthi sisukeni siyovotela uChamisa. Angazi kumbeni besicabangile yini ukuthi kusuke eGoli siyavotela uChamisa kuyadura kangakanani. Kusuke khona la eGoli nge-3,000 siyavotela uSishona kompana eMathebeleleni. Angazi kumbeni besisuke wakucabanga naloko ukuthi khona siyadura ukusuka khona lapha nje ekhaya nje kodwa yabiza. Mina mama ngingahlanganisa ukuthi khona ngibuye ekhaya ngizovotela umqondisi icawe lamaqhawe. Hayiyo imali engayibhajethela ukuthi ngizovota. Hayi kaJamisa le.
Ya linjani basakazi bakaStudio 7. Mina ngithanda ukuthi ngithi indaba yababalisi leyi ididi ingqondo ngoba into abayazi abayifunayo abantu laba kabayazi. Nxa besithi bangayi ezikolweni ngabahle bahlale bonke kawani. Manje abanye bayahlala abanye bahamba abanye bademonstrate abanye bangademonstrate. So into abayifuna impi yabo bayefike kukubamba nabasoze bayiwine. Istrike yamatitsha kayikho kuhulumende, basitakele thina abazali ngoba bayahamba ezikolweni bafike bahlale bangafundisa abantwana. Nxa kufika be-education bathola ama amachoko baye kuma ema blackboardini bezungani bayafundisa uhulumeni dathe ezikolo ku right kodwa abantwana thina sibhadala imali abantwana bengafundi so ukuthi singene impi ya teacher kunzima inxa yokuthi bona ngokwabo kababambananga ukuze thina njengabazali sibambane la teacher ukuthi bona kabaqale babambane kuqala nxa besenza kanje bexega kanje abanye bebodwa abanye bele akusoze kuphumelela into abayifunayo so thina soze singene into yabo sizabukela bahlale bengobhare benjalo bekhala behlaba umkhosi bengasoze bahole indaba zabo ngoba bayahlele ukubambana ngiyabonga ngapha entabazintune gadathi
amavoko Studio 7 elibingelela lonke labalaleli abalandela Studio 7 mina ngilesami ngiyedwa isicelo ngaza abanye kumbe basinazelela usenkaya kati osokusenza amateacher kathesi ehlale iminyaka ikakhulu ngikhulumela kubo headmaster engatshintshwa izikolo kuyini kungani government yona le into engayinanzeleli so kudala i-corruption enzima kakhulu ngabantu ababasakwazi ukuthi basemsebenzini ngicela lingayidlulisele leli lizwi ebezikhangele lezinto abantu abanjengabojuma abajayele ukukhuluma ku-Studio 7 abake beyikhangele le yinto amatitshala ama-headmaster asakwazi akwenza ezikolo la sikukhangele njengezakhamizi sebeyizakhamizi nje ngeminyaka sebeyihlala ezikolo bengatshintshi siyacela abasakwazi ukuthi basemsebenzini sebezithatha njengezakhamizi lokudelela nje yi-corruption esikhona abake betshintsha izikolo njengabapholisa ukuthi umuntu engahlali esiteshini uyatshintsha amatitsha abasakwazi abanye ukuthi basebenze yebo siyakwazi abaholi but lokhu lako kudala i-corruption kakhulu abake betshintshe into ehlale ezazi ukuthi usemsebenzini hhayi laba sebeyakha izitolo lapho abafundisa khona ovele kwesikolo katsekho kikho ngiyabona
Salbonani, 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 bantu Studio 7, abalaleli, labasakazi lonke, bengilesifiso sokuthi i-audio yami ibalwe emoyeni, uNdebele okhulumayo, ngisendaweni yemguza lapha eNyama Indlovu. Angazi umbono wami ongayisiwo omkhulu. Akula muntu ozaliveza iqiniso elilodwa noma enduneni ezabe imbuza. Kumbe noma induna azikhuluma ithini noma umuntu ololwazi angeke aluveze ngoba ngesinye isikhathi kuba lokuthengiswa kwabantu, ukuhamba uyeveza wonke enduneni sile ngxenye into eyilungiswa ngemva kwalokho induna izabhala amabizo kubhalwe yonke into ama details wonke akhanjiswe kwathi abalolwazi labo basinikeze lolu lwazi lalolu but the end abantu bona bana sebengalandelelwa futhi ngama CIO ebusuku yambe bathatha kuthiwa bababangela udlakela bebulawa bonke labana abantu bebulawa umnanga kwesenzela ukudubela icala lakhe walenzayo ngoba uvela into yokucatsha kwabantu nguyena ophambili so ukuze kwenze khona ukuzinikela ukuyebotshwa yini kumbe uzinikela ukuzama ukuzikhulula yikuthi abantu bazatshontshwa ebusuku belele bethathwe bebulawa kube sokuthi abantu kade bengani balolwazanya nonyurisele emva behle besabe becatshe nyanyanyanyanya yiwo amazwi ebemfisa ukuthi liwalimukise abantu lalaba abakubandleli busayo izanuphefu abayisekelayo begida sifcale begqoka amansaro lezikhipho ezilamakhanda abantu bonabo omnanga kwangazi ngabantu abakwanile ukuhleshwe engqondweni Shua. I-MRP, that's why lisizwa. Kwesinye isikhathi lokhu ilizwe ukuthi kuqunywe la. Uyazi ngani kuthiwa kade kulesivumelwano sabantu ababambeneyo. Kuqunywe la, sizabe sisiza ubuhlungu bokubona amangcwaba ezihlobo zethu kuphela. Kodwa abantu bona abakwenzayo siyabe singasikwazi ukuthi asikho ndawonye labo. Ngiyabonga.
Salubonani, ma comrade. Ngicediwe lapha. So, isicelo lesi sikamba kanje maqhawe. Kunobaba owayesebenza eBeka ngeminyaka yabo 2000 eplum khona laphana kodwa ukuthi yiphi ibheka isibongo sakhe ngesakodube ubaba lo wahamba waya deliver endaweni zentoli wafika wathola umama futhi bathandana bathe bethandeni umama lo wakhulelwa ingane eyintombazane so ingane leyo igama layo ngusindisiwe dube kunjalo nje udinga lo babakhe ubabakhe kodwa usawundela ukuthi umuntu owahlalahlala ePlumtree even after 2000 kodwa ubalelwa endaweni zokuthi khona bake bahlala akonswazi and then ubalelwe edombodema kumbe ikho lapha sebe yakhe khona siyacela ololwazi lolo ololwazi angaba mazi into lengicela li-circulate kakhulu emagrupini even edombodema khona lapha around okhona kumagrupu edombodema ubaba wakodube owahamba wathola umama entoli wazala laye futhi bathandana lo mntwana wavelayo bethandana owayesebenza ebeka engudrayiva ufuma etholakele afake nje just i ibhaliwe because information kunzima ukuthi isibhale ngoba labo abakwazi kahle yingakho ngicela ukuyifaka ku circulation ukuthi isecurity ikakhulu ema group ne Plumtree ubaba lo wayesebenza ebheka ngeminyaka yabo 2000 wahamba wahlangana no Mamentoli ihambe deliver njoba yakwazi abantu bamabheka ba deliver so uthe sethole lo mama kwatholakala umntwana phakathi kwabo boyithu umntwana wakhona ngoyintombazana so ngidibane la etaxini ngesande kushithi kadembweni emhlanganweni ethembisi yiko sengichazela kudaba lwakhe ngase sidayi nami ngikhona ema groupini kodwa singazama ukuncedisana sikufake ema groupini sizazama futhi ukuthi mase sithole enye information sikusecurity sifake even ama phone number wabo ukuthi lingabathola but okwamanje ozathola le information kumbuba bawangkhona inamba zami angangithinta kizo 0746553155 athinte u Richard 0746553155 then ngiza ngixhumanisa lomntana ke ngoba ukhona lapha e Deep Slot kodwa bahlala ngapha e Ivory siyacela nje ngicela kungene ku circulation lingayigcine group indifake until ubaba ke size simthole
lawo bekungamazi enu lina balaleli bethu elisithumele nge WhatsApp kunombolo zethu ezithi +1 202 465 0318 kwezemelika ugatsha lwezempilakahle luthi soluvumele inkampani yeJohnson and Johnson ukuthi ihlabe abantu ijekiseni yeCOVID-19 eyesithathu ukuze uZulu avikeleke ngokugcweleyo kugciwane le-coronavirus ugatsha lwe-CDC luthi amanye amankampani azakuthi esevunyelwa ukuhlaba ijekiseni yesithathu ngemva kokuba ingcwethi zempilakahle zihlolisise zathola ukuthi umuthi ozasetshenziswa ulungele wonke umuntu. Sixoxele sisalwane seZimbabwe esihlala ngapha kwele Melika, unkosikazi Priscilla Ndlovu, saqala ngumbuza ukuthi lapho akhona eSeattle esigabeni seWashington State umumo wegciwane le-coronavirus uminjani?
Uhulumende weMelika ulokweqhubeka ukuthi azi ukuthi i-coronavirus iyaqala njani. Kungabe kuyasebenza, kungabe kungasebenzi. Kungasebenza ngalindlela. Ukuthi nxa kuyukuthi laba bacubungula ngezemikhuhlane bafuna ukuthi bazisise isisusa sokuthi coronavirus yasuka phansi njani. Ngingasebenzisa amabala esikhiwa ukuthi how did it develop? How did it start the way it started? Kuyini owenza ukuthi kuze kube legciwane lonalelo? Ngibona nganikho abazama ukuthi bakucubungule. Njalo nxa abantu abenza izinto ze-science laba becubungula izinto bezama ukuthi bazimise kuqakathekile ukuthi babekwazi ukuthi isisusa sakhona kwakuyini. Mina ngibona ngani kuqakathekile ukuthi bawazi ukuthi igciwane leli lavela njani ukuze baye besiya bedingisisa imithi yokuthi belaphe njani ngoba bayakwazi ukuthi kwasuka njani. Hayi, lokunye ukuthi ngenxa yokuthi kwavela kwaqala ukuthi igciwane lavele eChina so bafuna ukuthi basuthiseke bona ngowabo. Okunye kungabe kusuthisa imicabango yama-scientists, okunye kungabe kusuthisa imicabango yama-politicians. So kwesinye isikhathi eMelika kunzima kakhulu ukuthi ucubungule ubone isisusa sendaba ukuthi kuyini okufuqa abantu ukuthi benze izinto. But esikhathini esiningi kuyabe kukhanya ngani kuthiwa kulezinye izizathu but okunye kukhanya kakhulu ipolitics yabo yiyo efuqa izindaba ukuthi kudingwe khona lapho. Ngenxa yokuthi ilizwe leMelika leChina budlelwano kabuqondanga kangako kufuneka nje ukuthi kutholakale ugcono omunye kumbe ungamgconi. Ngibona ngani kungabe kuyizizathu zona ezizimbili ukuthi hey kancane kungabe kungama-scientists abafuna ukuqoba ukuba kwazi kakhulu kungabe kuyipolitics efuna ukuthi ama-politicians babe befuqelana indaba. Mina ngibona ngaleyo ndlela.
Njengoba kuthiwa owayengumongameli umnumzana Donald Trump nguye owaqala udaba lokususa amasotsha, ubona ungani abantu bayakwamukela nalokhu?
Ye, kuliqiniso lelo ukuthi umongameli uTrump nguye owaqala indaba yokususa amasotsha e-Afghanistan wafaka i-deadline. Kodwa njengoba ngikhulumile futhi ukuthi eMelika into ehlupha yi-politics ye-America. Abantu ababethabele ukuthi uTrump usemise usefake isinqumo sokuthi amasotsha akhutshwe e-Afghanistan yibo kathe sasebetshintshile asebechothoza uBiden.
Unkosikazi Priscilla Ndlovu isizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kwele Melika. ubexoxa ecingweni leStudio 7 esedolobheni leSeattle eWashington State. Singakagqibi uhlelo lwanamhlanje ke sikhangele inhloko zezinye zendaba ebesilazo. Izanuse zomkhathi zithi izulu likhona njalo lonyaka. Abalimi kumele baqale ukulungiselela kusalesikhathi. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo nguChris Gande. Abangenelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho ukuzilalela ebulenjini ku www.voaindebele.com.